Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na mtuagansi la mshanja ngolwisi ne mshaga 24 kuhlangula 2021 igama nguntunga milinku mo endabeni zekuseni la mshanje vedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo uyedwa obhubhileyo. Umanyano wesadaki usuvumelene ukuthumela amabutho kwele Mozambique. Uthi njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa amahlayana kwezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisikhombisa 766 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1692. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lantathu 43,480. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwezinye indawo ezifana lamalokithi akoBulawayo angoqela inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,898. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,573. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 715,056. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 451,793. Abakhokheli bomanyano wesadanki abahlangane eMaputo izolo abagoqela umongameli eMasoni Mnangagwa bavumelene ukuthumela amabutho ukuyancedisa uhulumende wele Mozambique ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Kumbiko ewethule ngemva komhlangano lo isadaki ikhudaze amazwe angamalunga ayo ukuthi aqhubeke encedisa uzulu wele Mozambique othintwe yimpi ekulelo lizwe. Isadaki ithe njalo amazwe afakela eleZimbabwe izijeziso agoqela iMelika kumele azesule. Kodwa iMelika yona ithi izijeziso lezi ziqondane lamalunga eZANU-PF kuphela athi uzulu jikelele. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Indaba yezijeziso zenotho le ukuchitha isikhathi iSADC ibifanele ukuthi ingakhulumi ngama sanctions ikhulume ngalokho okuba ngama sanctions. iSADC ifanele ithika iZimbabwe igovernment yeZimbabwe kayisuse ama sanctions ewafake phezulu kwabantu abangavunyelwa ukulila ngodaba lwegugura hundi abafaka amatshe okuhlonipha abedlule emhlabeni athathwe yigovernment yeZimbabwe Zimbabwe idilize konke kwathiweyo. ISADC ibifanele batshele ukuthi balungise udaba lwegugura wonde lombhuqazwe. I-government yeZimbabwe ihlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, ihlonipha iconstitution, iyeke ubusela icorruption. Yikho ISADC ibifanele ukuthi kukhulume. Lokho kunye kungenziwa lokho leli zizo zenotho zizasuka. Kodwa ke bakhetha ukukhuluma ngento engelamsebenzi ukujeziswa kwabantu ababili abathathu ngamazwe asentshonalanga. Bakhohlwa ngokujeziswa kwezigidigidi zabantu abajeziswa ngobuyanga lokuthwala nzima bebuswa iZANU PF kabi kangaka. Ama sanctions ila aqondiswe ebantwini beZimbabwe yiZANU ngokubabusa kabi. Ama sanctions ila aqondiswe ebantwini ababulawa ngegugura wondi lezihlobo zabo ezilokhu zisaphila ngaphansi kobunzima obukhulu zingavunyelwa ukulilela izihlobo zabo. Yikho iSADC ebefanele ikhulume ngakho, hayi lokho okunye kukhulumileyo.
Udaba lokuthi kuthunyelwe amabutho okuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique lona ulubona njani?
Kuqakathekile ukuthi abantu beMozambique bavikeleke nxa kulobubi obungabe busenzeka omama labantwana njengalokho sasikube kubona abantu bebulawa ngendlela ebuhlungu. Ilizwe nxa liyabe lihlaselwe kungafanelanga kuyabe kufanele ukuthi livikelwe. Kodwa kayikho indlela ezavikela ilizwe leMozambique njengokuthi libuswe kahle, lihloniphe amalungelo abantu, inotho iye kuye wonke umuntu, kungabi khona umuntu obandlululwe enothweni, kungabi khona umuntu obandlululwe lulwa ngolima lukhulumayo kumbe ngendawo ahlala kiyo. Nxa ngabe bengakwenzanga khona lokho, kakula SADC engavikela iMozambique, akula United Nations engavikela iMozambique, kuzahlala kulobubi. Ububi buqedwa ngokubusa kahle, hayi amasotsha. Ngakho ke iSADC kumele ithumele kakhulu ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ukuhlonitshwa komthetho, ukuhlonitshwa kweconstitution, lokuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu, inotho ifinyelele kuye wonke umuntu. Ngaleyo ndlela iSADC izavikela iMozambique, hayi ngezikhali nje kuphela.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amalunga ebandla leMDC Alliance ehlukene ngemibono phezu kwenkuthazo yokuthi adinge igama elitsha phambilini kokhetho oluzayo. Bakhona abawusekelayo lumbono, kodwa kube labanye abagoqela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa abathi ngitsho lokhu akusoze kwenzeke. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora wazisa ukuthi bazasebenzisa ibizo leMDC Alliance kukhetho ngoba esithi yilo elakhethwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayengumkhokheli waleli bandla eze elobelane isivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa phambilini kokhetho luka 2018. Umonzora uthi ngenxa yokuthi isivumelwano lesi senziwa nguTswangirai emele iMDC kutsho ukuthi igama lokuthi MDC Alliance yilo abazalisebenzisa nxa kuyiwa kukhetho. Abanye bathi kungaba ngcono kusetshenziswe ibizo lokuthi MDC Chamisa okuyinto esolwa ngabanye abathi ibandla akumelanga libe legama lomkhokheli. Inkokheli yebandla leMDC Alliance esizame ukukhuluma layo ngalolu daba ithe ayingeke yalulokotha ngoba luchisa phansi laphezulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkwanazi waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lona igama elithi MDC selingcoliswe kakhulu kulabo abalithandayo, kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile wezombusazwe waseZimbabwe kulabo labo abalithanda lelibandla ngeke kube lulu ukuthi nje abahlukane nalo nje kanjalo ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale baguduze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama elithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla lelikhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzelelo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho ethiwe nguhulumende ethiwe izano bengabe MDC
khona ukuguqula ibizo lokho ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho
angikholwa ukuthi lokho kungenzeka abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu onguyena okumele bamlandele nalelo gama noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama kodwa njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikithela la namhlanje sesila konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwa
nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingaba njani
ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalulekanga okubalulekileyo ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala munye kuphela nje noma bengazibiza bathi ilelo bandla ngusihlahla abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani
umnumzana George Mkhwananzi uhlaziya ezombusazwe amalunga enhlanganiso emelaba abalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi izolo achise incwadi ezibonisa iholo lawo amapayslips ngendlela yokusola iholo eliphansi alitholayo ngenyanga ukutshengisela lokhu kuqondane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenzi ezisebenzela uZulu ele Public Service Day imifanekiso esebulenjini itshengisa amalunga alinhlanganiso etshisa ama-payslips lawa njalo amanye esithi akukho angakujabulela ngalolu suku isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi okudanisayo ikuthi abenelisi ukuboleka imali emabhanga besebenzisa ama-payslips abo
umhlaka 23 June lilanga le public service day ngokunjalo iathus layo ibihlanganelane lamanye ama public servants wonke sijabulela ilanga le public service day kodwa ke thina bese sijabulela singabantu abalambile njengabantu abangababalisi okukade sakhala ngehole besizama ukuthi thina kuhulumende wethu weZimbabwe public service ministry Minister of Finance la ku President welizwe sizama kubatshengisa ukuthi bakhuluma nge surplus ukuthi eZimbabwe kule surplus yemali efika kuma billion but u teacher lamhla basayinelisa ukungena ebank anikezwe I loan ngokunjalo ama payslip labana basinikeza wona yiwo asincedisa ukuthi sithole ama loan ebank awasela ngcwe ngithi so ukuze sibatshengisele ukuthi awasela ngcwe awasasebenzi ukuthi siwachise sibatshengisa ukuthi ngama slavery payslip as they give us a slavery salary salary that cannot be recognized by the bank that you bank with I bank lapho okungenela khona imali yakho yona leyo kodwa bese besithi awenelisi ukuthola I loan ngoba imali yakho incane kakhulu ngamafitshane besizama ukutshengisa uhulumeni ukuthi sesikhathele ngemali engasincedisi ngalutho
Umbiko lo uzafika njani kuhulumende lile themba lokuthi uzawubona yini njalo lizaqhubeka likhulumisana laye
ngokusebenzisa i-social media Twitter Facebook Instagram Skype sile themba elikhulu ukuthi ngikhuluma lawe manje uMinister of Finance umkhulumeli usomlomo kaPresident uNick Mangwana laye uPresident uED uMinister of Public Service uMamvima uKane Matema imbuko yethu sebeyibonile ngoba labo bahleli beku social media ngaleyo ndlela yindlela esesibona kungcono ukuthi sikhulumisane layo labo ngayo kwenzela ukuthi ngoba singathi asibuthaneni siyenze imbikicho bahle bathumela abafana babo basibophe basichaye ukuengage lohulumende sikhuluma ngeholo asimanga asisoze sime sizasebenzisa zonke indlela nxa kufuna ukuthi kuyehlale etafuleni sizahamba siyehlale etafuleni nxa kuyikuthi kumele amalunga awe atuz agcwale emgwaqweni nxa ama covid restrictions esedlulile ngene emgwaqweni ku social media sizakhuluma labo nsuku zonke ngamafitshane sivele sikhululekile ukuthi sikhulume labo ngoba ukuze kulungiswe vele kumele kukhululwe
belukwenza okwelanga elilodwa kuphela yini lo njalo lizabe liqhubeka lisenza inhlelo ezehlukeneyo esikhathini ezizayo
umbikichwala mhlalo ubungowalami kodwa ke njengabantu abavele behleli befuna ukukhuthaza uhulumende ukuba abanikeze iholo labo eliyenele sinengi inhlelo ezizabe zibuya zisiya ngamalanga zisiya ngokuthi kulano okukhona
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ Seli kubonile na ukusemaphepha ndaveni namuhla Umsakazo weZTN News uthi sokuvalwe inkantolo zabomantshi eziyisikhombisa elizweni ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Imithethwandaba le ivalisa weChinoyi, Karoyi, Karipa, Pindura, Mount Darwin kuthi eMutare kuvalwe yonke kamantshi kanye le-High Court. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa alondoloza iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 abophe abatshayeli bemijova labamabhasi abasebenza ngokungekho emthethweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ma Studio 7 enisakazayo. Nibingelela lonke. Mina okhulumayo nguPhamona. Phamona Ngwenya ngapha eKZ eWard 5 koBhewula. Ngaphasuka kaCouncil uMadala Boyindebele. Ngibengicela nje ukuthi njengoba abafowethu nyezwa bakhuluma everyday ekuseni. Hayi, singafaki inhlamba makhiwa. Singafaki inhlamba. Inhlamba kayi siyo elungisilizwe noma inhlamba isiyo akusibe ikhambi lokulungisa izinkinga asikhulumeni nje ama complaint wethu singalwi ukuloka kusikho kwakhilizwe kwakhilizwe kubekezelelana makhiwa hayi ngiyabonga makhiwa mina nje into engicelayo Studio 7 lapha ngilenkinga enkulu kabi njengoba kuthiwa abantu abafele ba lakwe amadata akhona akasiwatholi mina nginenkinga kakhulu sibili yokuthi ngithole isithupha mangisiyalanda isithupha le date bantshela ukuthi ngiyebuya lama date certificate manje ama date certificate shwa hayi mbona ngathi kuzima hloko zami kuzima ngoba abantu abafele ebhalakwe mbona ngathi ama date certificate akhona akatholakali ngicela lisicelele uhulumeni ukuthi angasinceda kanjani ngoba siyizalo eZimbabwe phela kanti manje masingasathola amalungelo noma singasela abazali bethu kodwa ke phela kaba sizamele ukuthi sibe loyo le ndlela yokuthi sithole izifanelo zethu kasilwi nabo kodwa ke ngicela nje khona lapho angilwi namuntu kodwa ngimbuza khonapho ukuthi ama-date anjalo atholakala ngaphi ukuze mina ngiyesizakala nami labanye ogogo khonapha bahleli labazukulo mama bakhona sibabaleka kwazi ukuthi bangaphi kodwa babatshela ukuthi bebuya lezincwadi zabomama.
Sanibonani, sanibonani nonke balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngibafisela ngamunye ngamunye ukuphila nokuphepha kulolu bhubhane le-COVID. So ke lapha nginombono nyana wami lami omncanyana ngizathi nami ngiphawule khona lapha. Ngizwa kuthiwa khona kuyabhaliswa ukuthiwa khona laba bantu ababesempini nalaba ababencedisana labo kulwelwa uzibuse ukuze bathole imali. Bese ngizibuza ukuthi awu bakithi njengoba abantu laba baningi kangaka imali engaka iyovelaphi? Njalo abantu khona kahle kahle ngwabona usuphilisa uphilisa ukuthi ubaholele. Uyabo sibacindezele kokuqala nokugcina. Usibayenze babe iziphuphu zokuqala nezokugcina. Into engasiza abantu ukuthi kuvulwe amathuba emisebenzi. Abantu beqhatheke besebenze bekhona ukuziphilisa. Ngoba uma ubaholela kanje wena uyabukhankasa ukhankasela ukuthi bakuvotele. Kusizakala wena kusizakali bona. So ke bakithi zamani ukuthi nithuthukise indawo leyana lizwe leliyana livuke lime ngezinyawo lifane nakudala. Uthi uma ukungena edrobheni uzokunuka kunukelela kahle umoya ofresh. Hayi manje uthi uma ungena lapha kunuka uthuli idust ungathi kusemlageni ezinkomo. So ke mina ngibona kuwumbono wokuhlakanipha lo. Nalabana abakujabulelayo ukuthi khona sizathola imali sizathola imali bajabule kobuphukuphuku. Kungangcono lithi khona lithuthukiselwe ilizwe lenu abantu bebuswe kahle izimali zilondolozwe kahle kuvulwe amathuba emisebenzi abantu besebenze bekhona ukuthuthukisa impilo zabo. Ngiyabonga okhulumayo lishagwane elikhulu ukhanya nincube esigabeni sakho siwuwo kwela seplant
njani basakazi baka Studio 7 njani maqhawe kithi hayi siyabonga konke lisinzela khona siyabonga kakhulu nalezi ndaba abayifihlayo siyabonga ukuthi nanaziveza ngithi mina unguthulane mina insizwe ezala kwagodla umnyama hlaba ayithwale phansi kwenduna usibasa ngithi mina ngike ngiphawule kancane nangendaba yezinduna zakithi ngapha emat south nemat north ngithi mina abake bayeke lezi ndaba zabo ukuthi bangene kule zinto zepolitiki izinduna zakithi zonke azihlangane zilwe leni nento egugrawundi silwe bayeke ukudizwa ngeemoto ubedizwa umnangagwa ngeemoto abakuyeke lokhu ukuthi badizwe umnangagwa ngeemoto ngoba umnangagwa ubayenza ezilima abakuboni bona lokhu ukuthi bona njalo bona and indina zakithi ziyakhohlwa ukuthi zona is not from the politician they are traditional leaders sizozihlonipha kanjani zona indina zakithi emalokhu ezilandelana into zamapolitiki indina zakithi kazikuyeke lokhu ngoba siyofika isikhathi sokuthi sihambe thina bese sihamba singazihloniphi noma sesenza izinto ezo isola kanjani ngoba ziyakukhuthuzana zihola umphakathi zihola abantu bezigaba bazo but izona ezihamba zidayisa abantu bomphakathi induna zakithi lezi nduna ezingathi zikholela ngombila njengathi zikholela ngombila induna zakithi manje induna zakithi azike zivuke ziye kuzicabangela zona izisu zabo noma uzicabangela zona samself inhamba zivumela amachina lamachina akhona la they are useless futhi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. kubhubhe abantu abedlula amashumi amane 43 ekudubukeni kwebhomba emkambo esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo umanyano weUnited Nations usuyethule ugwalo oluveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu kwele Iran. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa ukuthengiswa mahlayana kwezikhali ikakhulu imibhobho. UBiden uthi abathengisa izikhali lezi bazathathelwa amalayisensi nxa bengatholakala bezithengisela abantu abangalungelanga ukuba lazo. Uthi njalo kumele bahlolisise imbali yalabo abathenga imibhobho babe leqiniso lokuthi balungele ngokusemthethweni ukuba layo okuthiwa ngama-background checks ngesiNgisi. Udaba lokubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho ludaba oluhlupha kakhulu eMelika. Ngomnyaka odluleyo udlakela lokubulawa kwabantu ngemibhobho lubikwa luqonge kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Isinqumo esithathwe ngumongameli Joe Biden siqhakathekile kakhulu ekuthini impilo zabantu zingalahleki ngendlela esibona kusenzakala ngokudutshulwa esikhathini esiningi ngabantu abavele kahle kahle kungamelanga babe lempopo. So kushukuthi lana ngibona ukuthi umnumzana uBiden uyihlolisisile le ndaba wabona ukuthi inkinga ikakhulu kula ma-gun dealers athengisela laba bantu imibhobho. I think umbhobho into ongamelanga iphomba ukuthengiswa nje ungathi yi-sweets esitolo ukuthi umuntu uyaphomba ukungena as long as ule mali uthenge. Ngoba umbhobho ukwakhiwa kwawo wakhe umbhobho wenzelwa ukuthi ubulale. So ma uzibuza ukuthi okay impopo le iphomba ukuthengiswa nje mahlayana umsebenzi wayo ukuzoba ngwani? And siyabona abantu abaningi baphuma ku-COVID situation le abanye balahlekelwa imisebenzi and kulento nje eziningi ezenzakalayo ezicasula abantu. Abanye abakwazi ukuthi badile njani lenhlupho zabo ezifana lalezo. So basuke bakhiphele inhlupho zabo phambi kwabanye abantu okungela apparent reasons. Sesibone since uBiden take over uba ngu-president ama mass shootings asenzakele maningi kakhulu. So kuyatshengisa ukuthi sokumele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo and le nto enziwe ngu-Biden ukuthi aprotecte ama-citizens innocent abuphomba ukubulawa nje mambande kungela reason ngabantu ongamelanga babe le mpopo. I think ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu elizosiza impilo zabantu.
UBiden ukhuthaze njalo amalunga ePhalamende aweCongress ukuthi aphume lo mthetho oqinileyo ozavimba ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Ubona lokho kungenzeka yini nxa sesikhangela njalo lokuthi abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla bakhanya bayayithanda impopo yabo?
Kuliqiniso ukuthi ama-Americans by nature bayayithanda impopo yabo and abafuna ukuzwa ngayo. Kodwa I think into ekhulunywa ngumnumzana uBiden akusikho ukuthi uthi ufuna abantu bengasabi le mpopo. I think uthi yena kufuneka abantu abanikezwa imibhobho le babe responsible. So iproblem ekhona manje nge-Congress ukuthi into zonke sezibhekwa ngeso le party. So it's very partisan. Ama-Republican asedecide ukuthi vele afuna ukufrustrate umbuso kaJoe Biden asebedecide ukuthi ayikho into abafuna nje ukuthi iphumelele. Sibonile bezama ukuthi baphase ibhili yama-voting rights le bayibhuqa phansi isenethi yama-Republican yahluleka ukuthi iye phambili.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Bedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kubhubhe oyedwa. Isataki sivumelene ukuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique. Ithi njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa amahlayana kwezikhali. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.